Hayi lokho kusho ukuthi ibandla lakhe i-CCC ayimanga laye umnumzana uSikhala kusho ukuthi sebemjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCC kusho ukuthi nje usesele yedwa esesikhaleni kumele nje abe indoda zibonela qina abe indoda
lona udaba lwengatsha kumbe ama-structures e-party ukuthi kawakho kungabangela na ukuthi ibandla le-CCC linqotshwe kukhetho?
Ibandla le-CCC ngokubona kwami vele abajonganga ukunqoba kukhetho. Ngokubona kwami njengolwazi engilalo bazama ukwenza into engazake yenzeka engajwayelekanga. Bazama ukuthi benze ibe i-party yabo ibe yilokho kuthiwa i-social movement. Nxa i-social movement kutsho ukuthi iyabe ilibandla nje kuyabe kuliqembu labantu abangalama kungabangalazikhundla kungalama ama structures kungalabantu abalezikhundla kanti into ke eyabe iqala ukuthi babe sebe babakubancintise ukukhetho. Ama social movements ajwayelanga ukuba ngawokuncintisa ukhetho, ajwayele ukuba abe asetshenziswe ukuqoqa abantu ukuthi bayenze into ethile njengokuthi iqaqoqa abantu ukuthi batarake benze okwenziwa ngabantu Yugoslavia bekhenqula umbuso kamongameli owayengumongameli welizwe lakhona ngale Slobodan Milosevic. Yikho okusebenza khona kakhulu lokho kuthiwa ngama-social movements, awadingi ukuthi abe lama-structures. So ngicabanga ukuthi umnumzana uChamisa uzama ukwenza njalo, so kangiboni ukuthi vele bajonge ukuthi bahambe kukhetho bona bajange ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esifaneleyo batelake bacabanga ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esithile banelisebenzela ukuthi basebenzise balelithi citizen. Phela into yabo yelukwe kuhle ukuthi nxa abantu bengangena amalunga esi-CCC engangena ezitradeni bachise izitrada benzeni amapholisa nxa esebachaya sokutshelwa international community ukuthi ichaya ama-citizens. So ngezindlela sokusenza kukwenzela ukuthi amazwe anjengabo abe sengenela ke elizweni. So abalandaba lamakhelo khetho kodwa kulesizathu esinye esithi nxa sisikhangele balenjongo yabo ejonge ukubangela ukudlakela lokungahlaliseki kwelizwe esithi thina yi-instability elizweni ukwenzela ukuthi bese kubuya amazwe anjengabo America angenele ke kube le mpi eZimbabwe athi kugenqule uhulumende okhona owezanu PF. Abalandi lama-elections ngoba nxa ufuna ukulungiselela ukunqoba kukhetho kumele ufake ama-structures ukuze ube libandla elimileyo, kodwa bona abakufuni khona ukuba libandla ngoba vele akulani lenjongo yabo abafuna ukuyenza.